soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 27 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kusukusele inyanga phose ezine nje kuphela ukuthi abeZimbabwe abahlala kule South Africa baphelelwe ngamaphepha okuhlala lokusebenza kusemthethweni ama-ZEP permits.
Ngicabanga ukuthi abantu abalama-permit lawa iyakhulu ngabantu abasebenzayo, ngabantu abalama-business, ngabantu akade befunda.
Ukhetho lweNigeria olokudinga umongameli lenye inkokheli oluqutshwe ngomgqibelo lutshengisa intsha yalelo lizwe ivota ngobunengi.
Kuhambe kahle bekunokuthula, kodwa ke siyakwazi ukuthi nxa kulohlelo olunje kuke kube khona nje ukuxabana lapha nalaphiyana, kodwa amasosha nje bebebhizi betheliwe estradweni kuma-police station.
Amatitshala athi uhlelo lwabo oluthiwa Teachers for US Dollar lukhangelelwe ukuqutshwa ngolwesithathu lapho abazakhalala khona umsebenzi.
Kuthi mhlaka 1 Mbimbitho bathathe isinqumo sokuthi ababalisi abayi emsebenzini kuye ngena i-1260 US dollars.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokusele inyanga phose ezine nje kuphela ukuthi abeZimbabwe abahlala kule South Africa baphelelwe ngamaphepha okuhlala lokusebenza kusemthethweni ama-ZEP permits. Abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 180,000 babephansi kohlelo lweZimbabwe Exemption Permit lona osolufika emaphethelweni. Kambe yibo bonke na abazaphenduka eZimbabwe nxa sebengasela amaphepha la? Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, unkosazana Victress Mathuthu, umholi wenhlanganiso elwela ilungelo labezifazane eZim Imbokodo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngingatsho ngithi abantu abalawo la amaphemithi sokunzima ngoba singananzelela ukuthi isikhathi sesiselulwe kangaki ngawo la amaphemithi. Siyabona ukuthi okwamanje kusho ukuthi lesi sikhathi esibekiweyo sesingesokugcina mpela, akubonakali ukuthi kuzaphinda kwelulwe futhi. Ngakho abantu sebephila ngabuhlungu ngoba ungacabanga ukuthi abantu abalamaphemithi lawa ikakhulu ngabantu abasebenzayo, ngabantu abalama-business, ngabantu akade befunda. So nxa amaphemithi la iphelelwa yisikhathi kusho ukuthi laba bantu kuphela imisebenzi, kuvalwa amabhizinisi, labafundayo kuba nzima ukuthi bazofunda ngani. Ngakho kuyinto enzima kakhulu eyenza abantu bahlale bengazi lokuthi benzeni kule ndlela yokuthi sithi abantu bazothi babuyele ekhaya. Kodwa lakhona balutshwani abantu esesibazwile abathi bafuna ukubuyela ekhaya laba phethe la amaphemithi, kanti abantu abaningi abathi bafuna ukubuyela ekhaya ngabavele bengela lutho. Laba baphethe la amaphemithi ababaningi abathi bafuna ukubuyela ekhaya ngoba khumbula ukuthi laba bantu basasebenza la njengoba amaphemithi angakapi isikhathi sakhona sisaselelwe zinyanga ezine nje basasebenza basasele amabhizinisi wabo abasafunda la abalabala amaphemithi la abavumela ukufunda. So kunzima ukuthi bengathi hayi sebethwala imithwalo bebuyele ekhaya ngoba basalindile ukuthi leso sikhathi sifike. Kodwa nxa sifika leso sikhathi kungela nto eyenziwayo, khani iningi lizakhetha khona ukuthi libuyele ekhaya. Kodwa kuzaba nzima futhi lokubuyela ekhaya ngoba obazabuyela ekhaya abantu befike benzeni? Yikho lokho ekusase yinkinga kakhulu ukuthi abantu bazobuyela ekhaya befike benzeni. Yebo kubuyela ekhaya abantu bayafika, kodwa kuphinde kube lokwesaba ukuthi bazafika ekhaya benzeni. Lokho kwakude kubaxotshe ekhaya ukuthi baze bazofika kwele South Africa bathola amaphemithi sokulungile yini.
Sikuzwile uhulumende enxusa abantu njalo ebathembisa ukuthi uzabaphathisa abavela khona ngapho eSouth Africa. Bakhona yini elibazwayo besithi abamthembi uhulumende?
Msakazi, ukuthi abantu beZimbabwe bathembe uhulumende waseZimbabwe kuyinto eqhelele kakhulu. okunzima kakhulu ukuthi izizalo zeZimbabwe zimthembu uhulumende waseZimbabwe ngezizathu ezithile. Yebo, sinzwile uhulumende memezela ukuthi laba abaphelelwa ngamaphemithi abalama ZEP uhulumende uzozenza imizamo yokuthi bathwalwe basuswe eSouth Africa bebuyele ekhaya. Nalaba abalezimpahla zabo ezilapha angeke basabhadala lokho okubhadalwayo eborder nxa bedlula le mpahla zabo. Konke lokho sekuzwile, kodwa asithembi ukuthi uhulumende uzakwenza khona lokho, ngoba abantu abalama ZEP sibalabantu abaningi kakhulu abadlula i-150,000. So nxa kungathiwa bonke labantu babuyele ekhaya, kunzima ukuthemba ukuthi uhulumende uzobathwala, ngoba noma nje ucabanga ukuthi uzosebenzisa yiphi indlela yokubathwala, uzobathwala ngani ngesitimela, uzobathwala ngamabhasi, kumbe bazothwalwa ngani. Njalo abantu abadinga usizo kakhulu futhi ngabantu abangela amaphemithi, abangela lutho, abangela amaphepha lapha. So nxa uhulumende ethi yena uzabheka kakhulu abantu laba abalama ZEP, kuthiwani ngalaba abangala lutho labo abadinga ukubuyela ekhaya? Kunzima futhi lokuthemba uhulumende, kuba uhulumende uthi khona uzabathwala abantu laba abaphelwa ngamaphemithi abase eZimbabwe, kube khona kumbe imisebenzi kumbe afika benzele khona ukuthi bakwazi ukuqhubeka nempilo khona ngale, kube kuyezwakala. Manje asikwazi ukuthi nxa isithwala uhulumende esibisele eZimbabwe, usibisela sifike senzeni, usifika sifake kungaphi, siqhubeke njani ngokuphila? Ule nhlelo yini ezibekiweyo ezibekele ukuthi nxa sifika khona le kube lula ukuphila eZimbabwe, sithole imisebenzi, sikwazi ukuthi siphilise izimo njengokade senza silapha eSouth Africa?
Alo-ke ngonkosazana Victress Mathuthu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele
ngoba. Ukhetho lweNigeria olokudinga umongameli lenye inkokheli oluqutshwe ngomgqibelo lutshengise intsha yalelo lizwe ivota ngobunengi. Kulabantu abedlula ikhulu abancintisileyo, kodwa kulabathathu abalethuba lokunqoba. Laba bathi umnumzana Peter Obi webandla elibusayo leLabour Party, lowalo waba umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Atiku Abubakar webandla lePeople's Democratic Party iPDP, lomholi webandla leAll Progressive Congress iACP. Sifundo bani esingatholwa ngabeZimbabwe labo abazakuba lokhetho kunyanga ezilutshwana ezilandelayo? Sixoxele sizalwane seZimbabwe unkosazana Thabisile Ncube okwele Nigeria eAbuja ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kuhambe kahle bekunokuthula, kodwa ke siyakwazi ukuthi nxa kulohlelo olunje kubeke kube khona nje ukuxabana lapha nalaphiyana, kodwa amasosha nje bebebhizi betheliwe esitradweni nakuma-police station bevikela ama-voters abo.
Ungasitshela ukuthi ukhetho lwakhona ngokubona kwakho bekulokhetho olukhululekileyo na?
Ngingasho ukuthi ngaphandle nxa ungaphuma ngingaphuma ngayo thalaza, kuthule ngesitradweni khona, akula nxabangxoza, akula msindo, abantu nje babhizi kuma-internet, kubo-Twitter nakubo-Instagram, babona ama-results asabalwa. Abanye sihlela endlini sibheke omabonakude silinde ukuthi sibone ukuthi ngubani-ke ozophumela kulo mncintiswano.
Kuyacaca yini ukuthi ngubani ongaqoba kukhetho lona lolo?
Kuchachile, kuyacaca sobala ukuthi umnumzana uPeter Obi hayi ke kwangani yena nguye-ke okhanywa ngani nguye umqobi kulo mncintiswano, ngoba nxa sikhangelela ntambama lokhu kukhona okukhona okuphumileyo kuTwitter. Umnumzana u-Ombasanjo uphumile waya kuma-police stations wayavikela amavota nabavotileyo, evikela amavoti wabo, evikela njalo elwela indirectly uPeter Obi. So uPeter Obi ngiyathi nguye-ke ongani unqobile kulo mncintiswano, ngokubona kwami nangokubona kwabahlali baseNigeria.
Lo-ke ngunkosazana Thabisile Ncube, isizalwane seZimbabwe esixoxelayo ecingweni ekwele Nigeria.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele
ngoba. Umkhankaso wababalisi othiwa #teachersforusdollar ukuthi bamanyane kusinqumo sokuhlala emakhaya ngolwesithathu njengendlela yokutshengisela ngenhloso yokufuqa uhulumende ukuthi abaholise ngedola leMelika usudinga ukuthi baphiwe imali esiphindiwe kabili kulaleyo abekade beyidinga kunyanga ezedluleyo. Amatitshala athi asefuna ukuholiswa imali engamadola eMelika adlula inkulungwane eyodwa US $1,260 ngenyanga. Mhlaka 1 kuyona le inyanga ezayo kulapho abathe bazaqala ukutshengisela. Okunengi asikuzweni kuntathele izindaba yethu uMasuku ekobulawayo.
Lumkhankaso uthi ukhangelele ukuqoqa ababalisi abazinkulungwane ezingamashumi amabili i-20,000 befuna ukuphakamisa ilizwi linye lokuthi uhulumende abaholise amadola eMelika aphezu kwenkulungwane eyodwa i-$1,260 ngenyanga. Mhlaka 1 Mbimbitho kulapho abathe bazaqalisa ukutshengisela ngokungayi emsebenzini. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe uMnumzana Themba kuye moyo uchasisa kabanzi ngomkhankaso wabo lo.
Kuthi mhlaka 1 Mbimbitho bathathe isinqumo sokuthi ababalisi kabayi emsebenzini kuyengena i-$1,260. I-salary crisis indaba icoxe yaze yavumelana ukuthi izidingo zombalisi sezingeneliswa i-$1,260. Njalo ababalisi balesiqiniseko sokuthi uhulumende ulayo le imali nxa bekhangela indlela uhulumende abanikana ngayo bona izimali khona ngale phezulu. I-hashtag teachers for US dollars ibhalele ama-union wonke banxusa ukuba mhlaka 1 baphatheke kumbhikitsho.
UMnumzana Ekel Ncube umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union iZineo uthi njengenhlanganiso bazasekela loba yisiphi isinqumo esingenziwa ukuze kuthuthukiswe impila kahle yababalisi.
Le singakabi le position as to what to do okuphathelane le layona le indaba since initiative ngabanye abantu. Thina njengeunion will work in solidarity with anything elokwenza le welfare ka teacher whoever is leading. Thina sizasebenza in solidarity labo everything has to do with the welfare yabo teacher. I-salaries zabo ziphansi kakhulu othisha bathuthukiswe.
Unkosikazi Nolwazi Mathuthu omunye wabazali uthi ukukhalala umsebenzi kwababalisi kuzadala uhlupho lokwehla kwesimo semfundo elizweni esilokhu sisindwa zinhlupho ezidalwe yikuqhamuka kwe-COVID-19.
Uhulumende ngabe uyananzelela ukuthi abantwana basilele okunganani nge-lockdown khathesa isikho ebesikukhangelele ukuthi abatisha akhalale umsebenzi kulokho kuliwa kubangwa imali. Ngalesi sikhathi sikhangele ukuthi kule khala abantwana bayakuba yini ababalisi bengakhalala umsebenzi kuyaphinda kubisele abantwana emuva. Akuzamwe ukulungisiswa ukwenzela ukuthi imfundo yabantwana ingawi kakhulu kulaba abangabayanga abangenelisiwe ukuthi bahambise abantwana kuma-private.
Unkosikazi Nomagugu Mahlangu omunye wababalisi uthi kuningi okukhitshwa kuholo labo elincane abalitholayo okokuthi imali abahamba layo ngekhaya kayaneli yona indleko yokuya lokuphenduka emsebenzini.
Ngomumo okhona njengababalisi kunzima ngoba sitholi lutho nxa imali ingena. Ziningi imali ezibanjwayo kusale kungela lutho bese kusiba nzima ukuphila ngendlela izinto ezikhwela ngayo ezitolo labantwana kunzima kakhulu.
Embikweni owethulwe ngabenhlanganiso e-Apex Council umgcini sihlalo unkosikazi Cecilia Alexander unxuse amalunga awenhlanganiso e-National Joint Negotiating Council i-NJNC emhlanganweni mhlaka 1 Mbimbitho. Umkhankaso owe-hashtag teachers for USD uthi lo umhlangano uhlose ukuphazamisa uhlelo lwabo yikho uze wafakwa mhla becabanga ukuqala. Uhlupho lweholo lababalisi luqhubekela phambili ngenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leMelika. Kunje bahola inkulungwane ezingamashumi amane zamadola eZimbabwe i-$40,000 okuyimali elingana lamadola eMelika angamashumi amane i-$40. Ababalisi bathi lokhu kuyinhle kuyaneyisa ngoba nqa iziphathamandla zikahulumende zivakatshela emaphandleni ziphiwa amadola angamakhulu amahlanu i-$500 ngelanga ukuhambisa inhlelo zawo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile Masuku. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lesite lilodaba lokuthi kulomunye undoda obefuna ukuthathela umnini wesitolo seplum tree emangweni weKweneng imali ngemva kokumkhombela ngombhobho. Umnini walibhizinisi wesifazane uhlabe umkhosi okubangele ukuthi abomakhelwane bazomphathisa. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa adinga omunye umama othiwa nguJacqueline Tapure kumbe Jipukwa obikwa wathembisa besifazane umsebenzi kwele Dubai. Bathe befika khonale bathengiswa baphathwa njengezigcili. Okwamanje balaleli sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lisethulela imbiko elisiphe yona ngeWhatsApp.
Salibona ni Studio 7, salibona ni basakazi. Ngalibingelela, ngilivukisa. Sithi livuka njani balaleli? Mina engikhulumayo nguDaniel Nxumalo. Ngilibingelela khona ngaphela uPani. Sithi linjani lonke? Ngikhuluma ngikhona lapha eBubi District. Sithi asiphusheni, asisebenzeni, asisebenzenini sikhupha umbuso kaMnangagwa. Labahuquluzi bonke benotho. Mina ngikhuluma khona lapha ewadini enhlezi kiyo eBubi la. Akulamanzi kule village okuthiwa ngu-village 4, iphele nzima ayilamanzi, inatha nzima, bakha ngobusuku engathi bengaze belimale abantu abangomama abantwana. Konke lokho kunganxa yezanu PF. Asike sivule namehlo, phaphamani. 2023 kangene ujaha kangene, asifakeni umfana omncane, New Great Zimbabwe. Ibandle lifukhulula abantu. Studio 7 ningajabula ma abalaleli belalelile i-audio yami. Libe selingithumezela izindaba, angisazizwa kakuhle mani kulamalanga. Thumezelani izindaba, ngithumezele sibili khona la. Alisakwazi ukungithumezela, angikwazi ukuthi kuhamba njani. Ngiyabonga.
Mingani wasakazi weTito 7, nangomama okhuluma eVictoria Falls. Ngicela nilibalele imeseji libale hlobo ningabhalela lingabali imeseji yami. Ngiphendule obhuti lo, angikwazi ukuthi ungabi wendawo seyingikhohliwe ukuthi kuna khona ukansela umbi umnyango MP ethathe eyakhe ipay elungise umnotho weZimbabwe, ethathe imali sesikhwameni sakhe elungise umgwaqo weZimbabwe, ethathe imali sepay elungise abantu beweZimbabwe. Igovernment yiyo kumele ithathe imali isikhulu zegovernment inike abantu amakhansila zithi kahle zalini okumele kwenzakale vala amamfaqo ngekuyini nokuyini kwenzakala, kodwa umuntu ethathe imali epay elungise umgwaqo uyawumani bhotolo. Asozi ikhansila yezinto, ikhansila yemakha ehulayo ngemoli yakhe ayezangaphiwe igovernment imali ikhansila ezaneni so ezaneni so. Akhona into angabangayenza vele ngoba overseevele imali zonke ziba ndwe zanu PF, zisikhwame sezanu PF imali zonke zikuzanu PF, konke kuzanu PF. Zanu PF yilikhanda langikhona la ngamatorokisi ngoyasikunamatorokisi la ngamatorokisi la kuma ekhanda ilili khanda ekugcine yonke into yonke. Ama-ministers alawa awomgwaqo awezanu PF, ama-ministers alawa awe-councillors awezanu PF. So manje kunto yenzela bhotoni ungasijwayele.
Njalo Studio 7, njalo Studio 7. Asiqala ngomnangagwa okhuluma amanga phambi kwabantu bonke lapha, phambi komhlaba wonke ekhuluma amanga ethi kuthi kumele sibuye ekhaya ezosinikeza umsebenzi. Yiwuphi umsebenzi azosinikeza wona? Yiwuphi umsebenzi thina eSouth Africa? Yiwuphi umsebenzi azosinikeza wona? Ngoba abantu abasekhaya akulalutho abenzela khona. Ushaya abantu kumarali lapho ukuthi abantu behambe khona ngenkani, even kwaphanele uphana ukuthi beyigcwale ezitediyamu, kubathethwe ngenkani abantu bekuthiwa lapha bengafuni. Yiwina abantu okwenzela abantu ukuthi okungaheha abantu ukuthi belokhuza. Amavota akhona ayarigwa. Yini into zakhona ngezenkani zodwa? Ufuna ukuyazikhulazisa ngendlala? No.
Lawoke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ekwezemelika, umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine usexotshe umsebenzi umkhokheli wemanyano wabezomvikela umnumzana Eduard Moskaliev. UZelensky kazange aphe izizathu kodwa kumaviki ambalwa uke waxotsha enye njalo inkokheli yebutho ethiwa ibiphatheka kundaba zenkohlakalo. Kusenjalo, abantu bakwele Germany abedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu babikwa betshengisele kwele Germany besola ukupha izikhali nguhulumende esipha ele Ukraine. Kuthi khona kwele Ukraine kulembiko ethi amabutho alelo lizwe aqoqa ukungena kwele Russia babhidlize iziphala zamabhomba. Lokhu kwenzakala umongameli Joe Biden esithi kasoze aphe ele Ukraine indizamtshina zebutho ezohlobo lwama F-16. uBiden uthi uzaqhubeka isiphayile Ukraine izikhali kodwa hatshi lezindizamchina. Ukuhlaziya impi yakwele Ukraine sixoxe lolandela izombusazwe wele Melika umnumzana Busani Ntini.
Ngamanye amalanga khanya ngathi iUkraine ile upper hand, kodwa ngamanye amalanga ukhanya iRussia ile upper hand. Kodwa uma sibheka impileyi masikhangele izwe leUkraine ngobuncane balo, sikhangele iRussia ngobukhulu bayo, sikhangele njalo ukuthi iRussia icabanga ukuthi izakwenza akumele kwenza within a few days, within a few weeks. Khathesi sesikhangela sokube lo mnyaka iRussia ingene eUkraine, kodwa kungakho hani khonapho ukuthi impumela yakhona iyanga. Ukhona uGeneral Mark Milley walapha eAmerica othe khona ngesikhiwa iRussia isibhadale iprice enkulu kakhulu ngokungenela kwele Ukraine. Uchilo njalo wathi iRussia isiluzile strategically, operational and tactical, yikho kuchiloyo. So lami uvumelana laye ukuthi iRussia yona yayibona ngathi umdlalo, yayibona ngathi ingangena nje iUkraine ifolde izandla, you know, within a few days, weeks. Kodwa kuyakhanya ukuthi le Ukraine ngitshoba nje indawo zibhonjwa, amabuilding ebhonjwa, kodwa ngokuncedisana kumbe ukuncediswa ngamazwe e-NATO lamanye amazwe sebezamile sibili ukulwa kumathuruthuru akulula indaba yakhona. So ngombono wami nxa singashabheka ele Russia vele seliluzile limpi, ngoba kwakungamelanga impilo ifike isibanga lesi esomnyaka, ngoba singakhayela ubuncane beUkraine lokukhula kweRussia. Fana lokuthi iHighlanders iyedlala lokuyithimu okwenkulumane high school, ungabona kusiba le-draw, kutsho ukuthi iHighlanders isiluzi.
Ungasitshela ukuthi udaba lona lolo olwe-Ukraine le-Russia ubona luphela njani? Ngokubona kwakho kuzakhulunyelwana na kumbe kuyaqhubeka lokho kudutshulwana?
Ngombono wami ngibonani igazi selichitheke kakhulu, njalo lesithunzi seRussia sesimi kubi. Ngibona ngani ngesikhathi lesi eleUkraine selithola isupport, lithola amatanki, sokhunywa la ama-jet flights avela kwamanye amazwe, ngibonani leRussia kuzafika ibanga lokuthi bethi sebefuna ukunegotiate. Kodwa ukuthi kube ne-negotiation khonapho ukuthi kukhulunyiswane, kuzamela beqale be-advance bethole iy'ndawo ezithize okwenzela ukuthi kungakhanyanga kuthiwa hhayi badlalise umnyaka wonke igazi lichitheke for no reason. So umbono wami mbona ngani ukuphela kwempi yakhona izaphela ngama-negotiation, akekho vele ozakwina kumbe ozasurrender. Yombono wami themba ukuthi lokhu kuyawenzakala masinyane okwenzeka ukuthi igazi lingachiki kakhulu, nama-world markets angabe affected kakhulu. Siyazi ukuthi le Ukraine bekulapha kade kuvela khona i-wheat, so siyazi ukuthi into enjengesinkwa lani lani sokuqalile ukudura. So le Ukraine ingaqhubeka lisempini, kuzatshengisela ukuthi i-farming season ebuyayo asoziyenzakale. So ama-markets wonke globally aza impacta ama-price, njalo lele Russia lile gas lile oil nxa bekhuleka besempini izinto zizahlupha amazwe wonke jikelele. Themba ukuthi bazahlangana bekhulumisane bekhokhe umlotha, abantu beqhubeke ngokuphila okokuthula.
Alo-ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-New York. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Sokusele inyanga phose ezine nje kuphela ukuthi abeZimbabwe abedlula inkulungwane ezilikhulu 180,000 abahlala kwele South Africa baphelelwe ngamaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni kulelo lizwe. Ukhetho lweNigeria olokudinga umongameli lenye inkokheli oluqutshwe ngomgqibelo lutshengise intsha yalelo lizwe ivota ngobuningi obukhangelelwe ngabeZimbabwe ukuthi kwenzakale kunyanga ezilutshwane ezilandelayo. Ama teacher lo athi uhlelo lwabo oluthiwa Teachers for US Dollar lukhangelelwe ukuqutshwa ngolwesithathu lapho abazakhalala khona umsebenzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama ngu-Chris Gande.